kuyamangalisa ukuthi kona i-constitution eleminyaka emithathu ivunyelene sekumele ukuthi amendwe ngoba konoko kwafakwayo ukuthi chief justice kumele ekhethwe ngama-public interviews into eyavunyelwa ngamabandla wonke so izanu sikusoleni sebebona ukuthi kona sekumele-ke kukhethwe u-chief justice ngu-president sebekuyisela amandla ku-president wona lawo futhi kade beyasola ku-congress ukuthi u-president we-party ulamandla amaningi kodwa esikwaziyo ukuthi kona abakhokhelwa nangakho bebesisa ukuthi u-chief justice ekhethwe ngumongameli welizwe kwenzela ukuthi kufakwe umuntu wabo kukanti abasupportana labo Jonathan abe-G40 bafuna u-chief justice ekhethwe kuma-public interviews because babona ngani labo ababafunayo ukuthi bona bethathe bangenza ngcono nxa kungaba lama-public interviews so kuyathengisela ukuthi kona i-factionalism ekuzano siyafektha ezinye inhlangothi zikahulumende njengoba ngitshile nje ukuthi umthetho lowo ufakwe ngathi ugazethiwe khona uzahanjiswa eParliament ukuthi kuye debate laphana ubona ukuthi kuyavunyelwana yini so means akusoze kube khona umthetho lo mhlawumbe uzathatha more than 3 months ukuze ungene eParliament yet we know ukuthi kona uchief justice olowo khona uchitawo siku uyachiya ngo-February
nxa kungayenzakala ukubana kungene elinye ibandla ungaguqulwa njalo yini umthetho lo
kungangena elinye ibandla mhlawumbe elibusayo xa libona ngani umthetho lo awulisuthisi balakho ukuliguqula kodwa-ke xa sikhangele umumo wezombangazwe ngibona ngani sizabe sibuswa izanu mhlawumbe kweminyaka emihlanu kusiya kwelithumi elandelayo unless kungenzakala imiracle izanu i-collapse kumbe divide but as it is now ngombono wami izanu izawina ngo-2018 okutshengisa ukuthi iminyaka eyi-5 elandelayo leyi kumbe eyi-6-7 elandelayo izazukulokhu lezanu ibusa kuba nzimanyana but okuqakathileyo ukuthi sinanzelele ukuthi ukwenzela ukuthi umthetho lo upase eParliament bafuna i-2/3 majority abantu bezanu ordinarily balayo i-2/3 yezanu but esikwaziyo ukuthi kabavumelani.